sizananzelela ukuthi ibhondi lethu lona leli silisebenzisayo kukanti utshana ukuthi silithole. Khathesi bayintrojuse i-$50. I-$50 vele kumbeni ngathi mina ngokwami mselufu mina njenge-informal trader ngibone ngathi umbeni esandleni sami sengiyibambe kabili umbeni kathathu. So kutshengisa ukuthi eZimbabwe kasila mali, i-currency yethu eZimbabwe kayibonakali, izibonakala emkambweni yensitha. So singazi ukuthi bona vele bayithatha ngayo bona bemkambo yensitha bona labo esibathi ngabosibhateleni. Emabhanga kakula mali, kuba nzima ukuthi phandle lapha sithengise siyithole leyo mali. Noma singakhuluma ngale yaphandle imali i-US dollar, i-rand, ipula likhona kodwa linzima ukuthi silithole. Njalo ne-exchange rate yangkhona isuka ikhathaze thina esithengisayo. Uyofanele ukuthi into ongayithengisa namhlanje ngemali ekhona ukuthi usuke futhi ususiyahuda iyabe ingasahudi. Njalo sibe sesinanzelela ukuthi silama-civic servant abahola imali isemabhanga uyabuya ethi imali yami ku-ecocash, imali yami ku-swipe. So nxa iku-ecocash, nxa sengithatha mina i-ecocash iyana, kuyangizimela kakhulu ukuthi ngihambe ngiyitshintshe. Njalo uhulumende utshintsha ekunike i-$50 ungatshintsha ungathatha i-swipe kumbeni le-ecocash. So kayitholakali imali lokhu ibhoda isekhileta ebantwini abalutshwana kakhulu abayibo vele sibakhangeleleyo ukuthi yibo abaphethe umkhono wethu, yibo abaphethe inoto yethu. Asisela ama-profit ngoba imali iphelela emoyeni. Bona la ama-2% ungaswayipha uthole uhajele imali eningi lokuthi sesehluleka lokuyikhakhuleta ukuthi umthuli uthethe malini emalini yakho.
Ezendlini lapho-ke imali eliyitholayo iyenelisa yini ukuthi iphathise? Sikhangele ukuthi kufuneka ukudla ngalesi sikhathi sekhisimusi, isikhathi lokuthi kulezikolo, kwini elikwenzayo?
Abanye thina njengathi esizisebenzayo sesinenkalakatha yezikoreti ezikolweni ngoba kasikwanisi ukuthi siyenelise ukuthi simithe esiyabe sifuna ukukwenza ngapha. Izini lokutshintsha sisethumela emazweni ukuthi silama-runners abasihotela impahla, labo basi-charge inkalakatha zezimali okuthi sigcina vele sesidinda ndawonye. Yokuthi nje yinto esijayele phila ngayo ukuthi sithengise, kodwa sithengisa vele singabona ukuthi senzani, asiphumeleli. Siyacela uhulumende ukuthi ngawe yavula sibili imkambo eminingi eyikhiphe imali e-reserve bank ingene ebantwini. Sikala besilama-$2 esanyamalala, ama-$5 esanyamalala, siselawo sokuqalisa i-$10 ukuthi leyo mali inyamalala isiya nga. Sokutshengisa ukuthi vele le mkamboni yethu i-$5 kusho ukuthi akusela into ye-5 bond, akusela into yengine ye-2 bond, kusho ukuthi into njengoko ukuthi sesiqalisa even the frozen esiqalisa ku-$10, which is i-economy yethu vele hayi isewe kakhulu ukuthi iyasi-affecta njengama-informal sector.